siyabonga mavela silo Chris lichona njani mthwakazi omuhle siyalambukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlaka 1 ngonhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Amalayini emabhanga akungeneki njalo futhi bakhuluma ngokuthi kufanele uthathe $100 iyona i-maximum. Manje thina sithi hayi sesokwanele okwendlala sokwanele so sithi thina sizalala khonapho ke ukuze sitshengise ukubana hayi ngokuthula ilizwe izinto azimanga kuhle njalo sesifuna izinto zitshintshe njengabatsha.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Activists Alliance sebeqale uhlelo lokutshengisela okwensuku ezilithumi lasithupha ngokuhlala lokulala eAfrica Unity Square. ELeBotswana selibuyele emuva kusinqumo salo sokudubula inkomo zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe. Ontanga bamabandla aphikisayo akhankasela inguquko kwezemithetho yokhetho bathi sebekhathele ngokwenzakala elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso yeZimbabwe Activists Alliance isekelwa ngenye ngeOccupy Africa Unity Square eZimbabwe Women in Politics kanye lezinye sebeqale uhlelo lokutshengisela okwensuku ezilithumi lasithupha eHarare ngokuhlala eAfrica Unity Square ebusuku lemini ngenjongo yokufuqa uhulumende weZANU-PF ukuthi alungisise okuhluphayo elizweni. Kuviga omeviska ma.
Ukale ngolwesibili kusihlwa lumkhankaso amalunga ayisikhombisa alumanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ethe ayalala endaweni yokwetshisela eAfrica Unity Square bucwadlana ledale lePhalamende. Omunye wabalale kuAfrica Unity Square owenhlanganiso yeZimbabwe Activists Alliance unkosazana Lynette Tendai Mudewe utshele intatheli zindaba ukuba yena labanye bakhe bakubone kufanele bathathe leli nyathelo lokulala lokutshona kule ndawo okwensuku ezilithumi lasithupha ngemva kokunanzelela ukuba ukukhuluma kuphela kungasizi lutho. Unkosazana Linda Masarira wenhlanganiso yeZimbabwe Women in Politics ZWIPA enguye njalo obona ngezokuqoqwa kwabalala eAfrica Unity Square laba ngomunye wabalale kule ndawo emkhankasweni oqale ukuhlwa kwayizolo. Isikhulumeli seZimbabwe Activists Alliance umnumzana Gift Siziba ulandisa phezulu kwesisusa sawo lomkhankaso.
Okusifuqileyo ngizathanda ukuthi inkulumo oqala izinto eZimbabwe ziyadura uhamba kade semabhanga ukukhuluma nginje sokugcwele ke amalayini emabhanga akungeneki njalo futhi bakhuluma ngokuthi kufanele uthathe $100 iyona i-maximum. Manje thina sithi hayi sesokwanele okwendlala sokwanele so sithi thina sizalala khonapho ke ukuze sitshengise ukubana hayi ngokuthula ilizwe izinto azimanga kuhle njalo sesifuna izinto zitshintshe njengabatsha.
Uthi usiziba lokhu abakwenzayo kuyisibanga sakuqala sokutshengisela ngokuthula kungehlula bazokuya kwesinye isibanga.
I-16 days masidlula sokwehlulekile okokuthula we believe that no choice thina sesizathatha ezinye indlela ezingasozo ukuthula sizasiza ngene emgwaqweni ke sisebenzisa ke amalungelo ethu ku constitution to demonstrate sisiya phambili kodwa vele makwehluleka konoku sizimisela ukubana sahamba street ema streetini eHarare leZimbabwe lonke jikelele.
Abalala eAfrica Unity Square laba bakhuthaza uzulu weZimbabwe laba kunhlanganiso ezehlukeneyo ukuba baze ngobunengi bazomanyana labo ngoba ukube lokhe bekhala besebutofotofeni kungasoze kwaletha inguquko abahlezi beyikhalela. Bathi sesedlula isikhathi sokube lokhe kukhulunywa ngoba kungamthikazisi lokho uhulumende weZANU-PF sekufuna ukuthathwa amanyathelo lanxa kubuhlungu njengalokho okwenziwa ngabalwa impi yenkululeko lapho bazinikela ukufela ilizwe bathatha izibhamu baye empini ukulwisana lobukhokheli bukaSmith ngaleso sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ontanga bamabandla aphikisayo akhankasela inguquko kwezemithetho yokhetho bephansi kwenhlanganiso ye-National Electoral Reforms Agenda INERA bathi bathukuthele ngesimo somnotho lezombusazwe njalo bathi sesifikile isikhathi sokuthi kuthathwe amanyathelo aqinileyo okususa umbuso kamongameli Robert Mugabe leZANU-PF yakhe esikhundleni. Lokho kuphume emhlanganweni wabontanga laba okubumba umanyano wabo. Bathathe bathi lanxa bealelwe ukwenza umhlangano mhlaka 25 ngoMay ngenyanga ngelanga le-Africa Day, ontanga laba bakhuthazane ukuba bengagoqi izandla bathathe amanyathelo azafuqa uhulumende okhona ukuze avume ukuguqula imithetho yezokhetho. Kudingwa ezinye indlela zokuletha inguquko elizweni nxa lokho kungehlula ngoba beyibona umgogodla welizwe.
Umsakazo wakho we-Studio 7 ususakaza live kuhlelo lwe-Live Talk ekhasini lethu lenkundleni ye-Facebook. Ungakhuthwa yilolu hlelo kusukisela ngo-8:30 kusiya ngo-9:30 ntambama ukuze uxoxisane labanye ngendaba eziqakathekileyo esizihluza nsuku zonke kusukisela ngoMvulo kusiya ngoLwesihlanu. Sithanda ukuzwa imbono yakho ngokubhala ekhasini le-Facebook uhlelo luqhubeka. Ikheli yethu ekhasini leli ithi VOA Indebele. Ngizaphinda njalo VOA Indebele.
Lingakhohlwa ukwenza like ikhasi lethu kuFacebook ele VOA Indebele.
Elebotsona selibuyele muva kusinqomo salo sokutubula inkomo zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe ngoba lisithi zibangela ukumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo i-foot and mouth. Incwadi kwezokulima ziyalincoma lelinyathelo, kubika uMartin Ngwenya.
Iningi labalimi esigabeni esemngceleni weBotswana lehlise iphika ngemva kombiko othi iBotswana isibuyele emuva kusinqumo sokudubula inkomo zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe. Abaphathi ntambo bezokulima bamazwe omabili bahlangene ensukwini ezedluleyo ukukhangelisisa ezinye indlela ezingasetshenziswa kulokudubula inkomo. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya uMzana obedingwa Mguni utshele iphephandaba leChronicle ukuthi besebevumelane leBotswana ukuthi bafake eceleni udaba lolu lokubulala inkomo. Uthi batshengise abanye babo beBotswana ukuthi ula inkomo akungeke kwakhe ngokuqhuba ezinye inkomo zeBotswana ebezingene kweZimbabwe. Ingcwethi yezokulima esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Commercial Farmers Union uMnumzana Donald Khumalo ungcome inyathela leli ethi zinenge indlela zokucazulula lolu daba ungazange kudutshulwe inkomo.
Realize ukuthi okwelungwe yalamhla kusasa kwamwela la ukhumana.
Abalimi abafana loNkosazana Sitheni Ndlovu wempoints duze lePlumtree kade bevele sebeqinqa isililo becabanga ukuthi kulahlelwa isifuyo eziligugunengi elimpofu emaphandleni.
Abalimi kulezi nsuku siyazikhangela kakhulu inkomo sizeluse ngoba zingavela zicrosse zishutwe siyasala singawayanga ngoba thina vele impilo yethu sithembele ezifuyweni.
Kusenjalo amazwe omabili aseqinise ubudlelwano ngokuvula umngcelo wesine emangweni emlambapeli duze kweGwanda okade ukhandelwe ukuthi uqale ukusebenza mhlazi ku-1 Mhlangula. Umunye weZimbabwe umnumzana Andrew Nkomo ukwamukele lokhu.
Ukuvulwa komngcele omutsha kutshengisa ukuthi ubudlelwane phakathi kwamazwe omabili kungani kuba ngcono lakho ukuthi bebusele emuva lokhade sebethe sebeza kwenza ukubulala izinkomo. Kutshengisa ukuthi ubudlelwane bamazwe omabili buba ngcono ngoba ngemuva siyazi ukuthi kule ndaba ebezihlupha njalo ebezikhathaza.
Ukuvulwa komngcele wesine kanye lokubeka eceleni isinqumo sokudubula inkomo kutsho amazwe omabili aqale inyaka enhlangula ngenyathela elihle. Omakhelwane bobabili bathwele nzima ikakhulu leBotswana elibona elingathi eleZimbabwe liyalisindela. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisavulongo leBotswana.
Thank you. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Live talk lamhlanje sixoxa la sebebombe umanyano wamabandla ezombusazwe aphikisayo ngenjongo yokulwisana lezanu PF. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Kubikwa kudubuke ibhomba ebelithiywe emoteni ebimiphandle kwelinye ihotela elikhulu esigodlweni sakwele Somalia eseMogadishu. Ababone lokhu kusenzakala bathi abezomvikela bahle bagombolozela leli hotela ngoba kunakanelwa ukuthi olithiyileyo ubephakathi njalo engweqembu labahlamuki abe Al-Shabaab. Iziphathamandla zakwele Somalia zibika ukuthi owaqala isihluku sokubulawa kwezifundi ekolishini leGarissa University College kwele Kenya nyakenye uMohamed Mahamud, obe ngumkhokeli njalo weqembu elisebenzelana labe Al-Shabaab, ubulewe ngabezomvikela emadabuka kusa namuhla. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Lo ngomsakazo wenu owe Studio 7 sisakaza singapha Voice of America esikodlweni seWashington. Esigabeni sethu sokukhangela impilo yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lamhla silengxoxo enziwe nguPraxedis Jeremiah weStudio 7 lonkosazana Sharon Kathy Wengwenya othuthela lapha eMelika emncane eleminyaka elithiwe kuphela labazali bakhe. Unkosazana Ngwenya ukhulele eMelika waya esikolo lokwenza izifundo zaphezulu waphutsha izifundo zokuba yingcwethi kweze science eUniversity yeTexas. Kule ngxoxo uchasisa ngempilo yakhe kanye lokwethekelela kwakhe eZimbabwe okwakuqala eminyakeni phose ngamachumi amathathu lapho ethekelele khona eVictoria Falls wathatha ividiyo ehamba lesilwane
eAmerica.
Yeah.
Ngoba impilo yami lapha eAmerica izinto ezayenzakala lapha kwakukhanya ukuthi uThixo lesandla sakhe empilweni yami. Ukuthi ngibuye eAmerica kwakungisifiso sikaThixo.
Isibusiso.
Yeah.
Sulapha ke ususebenza impilo yakhe singathi siqondile. Ngikuthezo bani ongayipha kwabanye abanganelisa ukuba lethuba lokuthi baze ngapha? Ngoba baningi abantwana bathi bangafika ngapha, umntwana afika xhwale.
Abazali bami bayebenye benganyekela ukuthi ngixhwale. Thina ngakhulele church.
Yeah.
So ngilabazali abangikhulisa bekhumbula ekhaya. Asizange sifike lapha bathi hayi sise-America, ngakhule ngathi ngumntwana we-America. Baye bengitshela ukuthi hayi wena so we-America, uhlala lapha e-America, uzakhulela lapha e-America, kodwa wena ungu-Sharon Kathy Wengwenya, ungumntwana weZimbabwe. Ngikhuluma lama youth ngihlala ngibatshela ukuthi ukuba umuntu weAfrica kumele ukuthi ungakhohlwa i concept okuthiwa ubuntu, ngoba nxa ukhangela abantu beAmerica bona bengasikhangela thina ama-Afrika, bayakuthanda abakubonayo. Ungakhuluma lama-African Americans bafuna ukuba njengathi, so thina sidingani, sifuna ukuba njengabo.
Sibuyeleke emuva kukhefu lakho leli, ngibone ulo mfanekiso wevideo lapho kade uhamba khona alesilwane. Kuhambe njani ke lokho?
Ngafika ekhaya ngathi into engifuna ukuyenzayo, ngifuna ukubona imbuli yami, kodwa ngifuna ukuya Victoria Falls. Ngathi sengiqedile ukubona iVictoria Falls, ngabuzwa ngomunye tour guide wathi uyafuna ukuya uhamba lezilwane. Angicabanganga kakhulu ngakho, ngathi okay, singakuyenza, kuyimalini? Bangitshela, ngathi okay, asihambe nini. Ngathi ngifuna ukubona izilwane kuphela. Kade sengiqedise i-2 weeks ngile muli kamama, umama ngumasibanda. Isikhathi leso babemfundisa i-history yemuli yami yakwasibanda, bemfundisa izitemu. So ngathi ngisibone ngihamba lesilwane, ngathi kahle ngisitemu. Andithunywanga ngenyanga, as some people have said, ukuthi ngayindinga umsebenzi kumbe indoda. Hhayi, ngayintshengisa isilwane ukuthi umama ngumasibanda, imvela kobulawayo lapho engade ngilabo imuli yabosibanda khona leHarare. Ngayingisibingelela isesilwane kuphela.
Bakwemukela njani ekhaya? Abachonga ukuthi engxenye esifuna ukuxhwala kumbe sifuna uloya ngaso.
Hayi, abachonga njalo bacaba ukuthi ingqondo zami seziye ngapi. Uthi se engxenye senhlanya.
Hayi, engxenye yasezithanca somewhere.
Yeah, uthi ukathi sendleni.
Wongesabi kodwa ukuthi singakulumi.
Yakwazi ukuthi abantu abasebenza lazo izilwane lezo babe so calm, bengesabi bona. And isilwane sangikhona laso sikhanya si-calm. Ngaqalisa ngisesaba, kodwa after about 5 minutes ngase ngi-right.
Usozixokela laso?
Yeah.
Abangapha bona bathi bewubona umfanekiso wevideo lowo, bathini njengoba phela balo mcabango lowana ukuthi vele sihlala lazo izilwane ezindlini kumbe?
Indabanye abangane abavele ekhaya bathi sihlala sitshela abantu beAmerica ukuthi asihlali lezilwane, kodwa khathesi usinike umsebenzi ukuthi sibatshele ukuthi hayi, tibe-explain ukuthi wawuhamba njani khona kuvideo le. Ama-African Americans bona babona something spiritual. Bebona ukuthi labo sebefuna ukuya ekhaya, sebefuna ukuya e-Africa lapha abavela khona, uthi enxenye labo bazahamba lezilwane. So ngangikhuluma labo ngibatshela ukuthi hayi, kwakuse-park lapha.
Kuyafana nje le-zoo.
Yeah, asoze ufana ufike in the middle of iHarare ubone izilwane. Kumele ukuthi uhambe lapha abazigcina khona, ubhadale imali la uhambe lazo.
Ilongo nkosazana Sharon Kethiwe Ngwenya osakhulayo okhulele eMelika kodwa odabuka eZimbabwe. Ngesonto siqhubekela phambili ngalinxoxo kuhlelo lwabasakhulayo. Lingakhothwa yilolu daba, uma Ngwenya intombazana eyingcwethi kwezesayensi.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Ezekiel Sibanda, isakhamuzi seMaboleni eLowagweru. Sixoxa ngodaba lukangqwaqwane isnow esiwe khonale. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo baba Sibanda.
Yo, ngiyaxawa la ngingena kuhlelo.
Kuhaka hambe njani? Kuyini elikubonileyo kona ngapho sizwa kuthiwa kube lesno?
Ngole phezulu last week mhlaka 26 ngezikhathi nje zamasi sila ngalithona. Sabona izinto lingathi liyaphazaphaza maye ngathi kufuna izinto kwathi ngamahafu lafika. Kwabuya engathi ngimoya engathi kuthiwa igeti edumayo. Singaboni ukuthi into engathi yisemethini edumayo sabona nje inkalakade enkulu emhlophe ethe nke but isino. Mina ngangivela bukela ibhola ebantwaneni esikole babedlala nje ibhola sesisuka ngibaleka ngingena nje kwenyindlu emakoleni e-township laphana. Ngibona into kuthiwa ngikhona yawa yasizimbela kwaba lezulu lana sibili kakhulu kodwa lana about 15 to 18 minutes. Sisiyaphuma sike sokuhlophe nke sokugcwele ungqwaqwane konke vele akusahambeki. Yenza sibili umonakalo kwezinye indawo nxa ungathi uyakohanisi ngake esidakeni labulala sibili inkukhu. Then ezingadini bekule mbhida, imbhida yonke laphundla laphundla kwasala kungalalutho. Amatomatisi konke kwafuza kwasala kungalalutho. Bekule omunye futhi umumbu oyigreen wonke waphundlwa wasala kwasala kungaselalutho. Kodwa nje sikuthabelayo kuphela ukuthi hayi kanti zange lilimazi abantu.
Sikhuluma nje sekunjani phansi la?
Hayi la ungathi uyaeshagari emfuleni kugwele ilokhu ingakiiko liyayo lokhu ikhona le mfulo omunye okuthiwa ngusabakhwenyana lokhu ikhona isino liyana ayikanqili.
Manje wona umqando awuzange ubuye ngamandla ngemva kokuna kwesinolo?
Kwaba lo mqando omunye onzima onzima ufika ngikhona kwaze kwafika ebuhleni kuqanda kodwa kwathi hayi sokutshaya ama-2 emini hayi wahamba wasele umqandulwana. Hayi useni waqanda sibili kakhulu kakhulu kakhulu.
Bekufuna ukuthi nxa ulala umbathi ingubo ezingaki?
Hayi zingu-3-4 wona la mathini wana akhudumalayo nxa wawule wanye wawungavuka womile kuhleni.
Manje ukupheka ke njengoba inkuni lazobe sezile snow belipheka ngani?
Abantu bapheka nzima abapheka nzima kodwa hayi sakwanzi ukuthi sipheke kodwa abantu bapheka nzima okwamzana okontambama isinow leso sisina akusithala sesilala ngendlala sisaphekanga.
Ezikolo ke abantwana belokhu behamba kunjalo?
Hayi abantwana esikolo bayahamba sibili akulasiko bayazihambela sibili kuhle. Nakho esikubongelayo kuphela ukuthi isinow leso safika ngo-7 ntambama ngabe safika earlier ngama-2-6 kwakuzaba lo monakalo omkhulu ngenxa yokuthi abantwana babe ama-secondary schools ayela ama-sports emakoleni. Then besana nikodwa besanda ukusuka satheleka isinow leso. Inhlanhla ukuthi kasihambanga umama ngomuntu sathaa nje about 4 kilometer radius kuphela ngabe sasipreda sakuma 8 kilometer 10 kilometers ngabe kwaba lo monakalo esibili ngabantwana babe ngasika emakhaya.
Manje nxa uhamba phansi unyathela lapho bekungatsheleli ukuthi abanye bebesiwa?
Hayi hayi bekungatsheleli ikuthi phela emakhaya abantu yinhlabathi then inhlabathi yani iyabibamba kodwa imota sibili zabasehlebhetareni ngoba zenze kokuma sibili zimele ukuthi zinyebilise.
Manje abantu bathini nxa bekhangela khonokho ikakhulu njengabantu asebephile endaweni yenale okwesikhathi eside bathini ngakho?
Hayi abantu kuyasimaza sinabantu abadala sibili asikaze sikubone kusenzakala kuyini kuqala sikuma over 60-70 years kodwa hayi asikaze sikubone lathi kuyasimaza ukuthi injongo yangikhona kuqondeni ukuthi kuze kube lesino emaboleni asikaze sikubone vele impilo yethu yonke.
Hayi kwezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleni?
Hayi lisale kuhle balaleli yonke nje ngifisela impilo enhle uNkulunkulu abe lani.
Hayi sibongile lathi sikufisela impilo enhle.
Hayi kulungile baba siyabona.
Hayi lathi sibongile bye bye. Lo ke ngumnumzana Ezekiel Sibanda isakhamuzi semaboleni eLower Gweru ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande lilalo.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu leBantu Rovers uJohannes Ngozo uthi bazaphela babone lapho kuzawela khona induku loxakuxaku ekupheleni kwesizini yalonyaka loba nje behlezi kundawo yesibili engalaneni yemiklomelo ngemva kwemidlalo yesikhombisa kusigaba seSouthern Region Soccer League. Uyalandisa uJoseph Njanji.
Iqembu lePanthu Rovers lemiklomelo elithumi lathoba mnembili ngemva kokunqoba imidlalo eneyisithupha phakathi kweyisikhombisa eseliyidlale lonyaka kusigaba se-Southern Region Soccer League. Emdlalweni elicina ukuwudlala, iqembu lebantu libhaxabulele Highlanders elaziwa ngokuthi iBoso 90 nge-3 kanyanga ngesonto enkundleni eWhite City. Limpumela itsho ukuba leli qembu selinqobe kuyo yonke imidlalo eliyidlale kusukela kuviki yesibili ngemva kokuba ladliwa emdlalweni walo wokuqala wesizini lapho elitshawe khona nge-1 kanyala iqembu le-ZPC Kariba. Loba kunjalo umqeqetshi waleli qembu uJohane Ngozo uthi kusasemasinya ukuba iqembu lakhe likhangelelwe njengelinye elingaphakamisa isicoco kusigaba se-Southern Region Soccer League lo nyaka.
So far sila ama-targets. Into esifunayo sesikhala igame esilandelayo kuphela igame next week kodwa sila ama-targets.
Kumidlalo yesikhombisa eseliyidlale iqembu leBantu Rovers lihlohlwe kabili kwathi lona lahlohla amagoli alithumi lathoba mnembili. Ekhuluma ngemva kokudliwa kweqembu lakhe ngeleBantu Rovers ngesonto, umqeqetshi weqembu leBoso 90 uMelusi Sibanda uthe kuqembu leBantu kulabadlali abambalwa abalesipiliyoni okuyinto ebaphathisa kakhulu.
IBantu Rovers amayila ama-senior players lekozefa olindelane nawebhota ama-youngsters. Asilamuntu uzokwadlala uDivision 1 ku-Premier League. So experience yesibulele.
Ngomunye imidlalo yangomgqibelo, iqembu leVictoria Falls Tigers lizemukela ile magomo enkundleni yeChinotimba. Iqembu leWangi Under 20 lizanqikelana leZRP Wangi ngasemalahleni. Iqembu leNtaba Zinduna lizadlala leZBC Wangi Ntaba Zinduna. Ukuthi iqembu leTalent Vision lizatshana leCast Mine Railton. Ngesonto iqembu leyamagagasi lizadlala leZRP Bulawayo Province enkundleni yeChinotimba khona leVictoria Falls. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.
Let's begin.
Choma love mama chaivana uthi ngivulele eqiba uhlelo lwethu lwa lamhlanje. Kodwa lingayikajana zihlobo zami likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Studio 7 Live Talk. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lila.